izalu PM izolo lamalanga adlulileyo isiphendukile usebenzisene kwayo i-violence lokwethusela ikakhulu emaphandleni kuyindaba yokubana ke libonile ukuthi kumaphephandaba lakuma-research ikakhulu i-Afrobarometer Survey etshengisa ukubana inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa isiphakeme in terms of indaba ze-support. Yikho ke izanu izisebenzisa i-violence abakwenzileyo enyasime eshitungwisa izolo njalo balandele babulali imota ka-honorable bill emashonal center ngenxa yokuthi izanu ingagalelanga ukuba li-CPC izayamukelwa ngabantu bezimbabwe indawo zonke jikelele.
Ye manje udaba lolu lulubikile yini lapho ukukhahlanyiswa kukamnumzana Bithi labanye?
Ye bafakile iripoti emapholiseni ukubana ke ngoba thina siyalandela umthetho asoze savuma ukubana izanu ukubana ke siyengaphansi komthunzi we-violence ngenxa yokubana indaba zombangazwe yikwehlukana kwendlela esifuna ukutshintsha ngayo impilo zabantu. So asoze savuma ikakhulu sikhangelane nokhetho luka-2023 ukubana izanu isidreke ukubana siyengaphansi komthunzi wokusebenzisa i-violence ukumobilayiza noku-organiza abantu abasilandelayo.
Sikhuluma nje like lahamba kuyabona umntumzana Sikhali osejele njalo kuyini eselikuzwile ngayo?
Kakhulu ke anti liyakwazi ukubana onale kucala onale kugodi isithole babotshwe bebotshelwa icala elokuthi babehambelani emfeni yomuntu obulawa izazi lapho esikhangelele ukubana amapholisa ebophe abantu abayibo abayenza ukuthi kungabi lokuthula kumakomuni kodwa kubopha labo abafuna ukuthula. Emakoti sihambile ke ukubana edale besikhangilele ukubana uhonorable Sithole bazaphiubela bangaphiwa ngaso sikhangilele ukubana ngemandle sizabe silabo njalo ke labasebenzela amatitsha obet masarore abe-ART News okutshengisela ukubana uhulumende kuyele veki ke ekwenzeni kokusebenzisa i-violence ukuze ke abantu bezimbabwe bevotele izanu ngenxa yokwesaba.
Simbonile kodwa uhulumende sithi udlakela lolu aluveleli kuye uhulumende, uyakukholwa lokhu?
Umnankagwa le mbali yakhe ye-violence iyazakalelizwe nangabandle kwelizwe. Yikho ke seqalise ukuthi ekhulume ngendaba yokuthula, kufanele ukuthi ekhulume ngendaba kubana kubotshwe lokubanjwa loku kulandelwa komthetho, ikakhulu abantu bezanu sebabonakala bethwele imbhobho ababonakala besebenzisa udlangela lodlame emaphandleni nendaweni ezijeneyo. So sikhangelele ukubana umnankagwa akufanelanga ukuthi njengomuntu olamandla kahulumende ebe ekhuluma kodwa okufunakala yikwenza, ngoba okushotayo elizweni umthetho okhona nabantu abakhulumayo bakhona okufunakala yikwenza ukuze kube lo